Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 kuzibandlela 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Ama lockdown restrictions lawo sowathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu.
Uhulumende uthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
You must adhere to all the recommended preventative measures.
Umnumzana Job Sikala owebandla le-MTC Alliance obotshwe izolo lokhu evalelwe enkambeni yamapolisa.
Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma-inthanethi esithi ipolisa latshaya umntwana lo nina umntwana wasesifa.
Sizalethulela ezabatsha ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abalichumi lanhlanu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwathi bafika phose 1,839 bahlolwe batholakala bele-COVID-19. Lokhu kwethusa abantu abaningi abathi uhulumende kumele asebenzise indlela ezijeneyo zokulimukisa uzulu ngokumemetheka komkhuhlane lo ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose 20,499 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19. Phakathi kwenani leli abedlula 12,349 sebaphepha kumkhuhlane lo, abafika phose 539 sebabhubha. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi asebetholakala bele-COVID-19 lilandelwa isabelo seManicaland ledolobho lakoBulawayo. Uhulumende ukhala ngokuthi abantu kabazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguZulu ngudokotela Agnes Mahomva okhokhela uhlangothi lwezempilakahle olubona ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
You must adhere to all the recommended preventative measures such as
kumele nizilandele zonke lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane okubalisa ukugqoka imask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Lokho kumele kulandelwe sibili. Leyo indlela kuphela engasiza kwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane eliyingozi kangaka. Ngiyalicela bakithi, hlalani emakhaya ngalesi sikhathi se-lockdown ngaphandle kokuba kukhona okuqakathekile okumele liyokwenza, okubalisa ukuyadinga ukudla, ukuya esibhedlela lokunye
medical facility for treatment.
Abakhulume lomsakazo we-Studio 7 bathi kunengi okumele uhulumende akwethule ukwenzela ukusabalalisa imibiko yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uyakhala unkosikazi Sukoluhle Ndlovu okunhlanganiso yababalisi eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngokwenziwa nguhulumende.
Ama-lockdown restrictions lawo sowathola ukuthi angani alokuncindezela kakhulu abantwini abaswelayo kakhulu, because abantu abaningi lapha eZimbabwe baphila ngokuthengisa, ngokuphuma phandle bepotapote bedinga imali lokudla ngendlela ezinjani ezichiyeneyo. Ayisilo inani elabantu abaningi abasebenzayo lapha bathola iholo labo ekupheleni kwenyanga. Abantu abaningi bayazisebenza bedinga imali. Manje lokhu kuzayenza ukuthi kube nzima ebantwini ekuphileni nxa sebevalele lapha bathola khona ukudla kwabo kwansuku zonke.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Thembelihle Ncube.
Abantu ngabaphiwanga isithuba eleneleyo lokuthi balungiselele, especially laba abazisebenzayo abatholanga ithuba lokuthi bathenge izinto eziyizo ezifunekayo ezimolini ezisetshenziswa ngamalanga ngamalanga.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi Harare uthi abantu bayazulazula endaweni ezichiyeneyo bedinga ukudla lokunye okwenza ukuthi bengazinanzi iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
abantu ukwenza kwabo kutshintshanga ngoba indlala ikhona. Bagqoka nje ama mask yona laba khuluma ngawo, kodwa bagqoka nxa bebona umpolisa kumbeni besalisa ukungena kwezindawo. Kodwa kutshintsha ngokwabo ukuthi betshintshe ukuthi bebone ukuthi umkhuhlane lo uyabulala, abakuboni. Bakhangele bona ukuthi hayi siyalamba, singalala endlini njani thina silambile. Ingozi abayibone, babone ngathi ingozi yendlala inkulu kwedlula iCovid.
UDube uyayisola kakhulu indlela uhulumende afundisa ngayo abantu ngomkhuhlane weCovid-19 omemetheka okwethusayo eZimbabwe.
Bafana la umuntu lwana uthi nxa ungaqhathi umuntu uthi akundlinisele imota ndoda yena ebuye lesando engelazi ngithi okunye ongamasipanele engelalutho ephongubuya. Uhlube kwasithe ngavula imota yakho yokuganda kuphela. Yikho abakwenzayo. Okwabo abasebenzisi singathi i-planning baphongwenza nje. Uyabona ukuthi even singawukhangela ukuthi baqala njani ukukhuluma umuntu wonke elime elibele. Kungakhanya ukuthi iqale nini. Kongazwakali ukuthi oza kuya emsebenzini uza ngobani, kungakhanya ilutho. Kuba nzima sibili ukuthi kona sithi ngabantu abangathi singabathemba ukuthi behlise umkhuhlane.
Uhulumende ngeviki ephelileyo uthe abantu kumele bazivalele ezindlini ngoba usumemetheka kakhulu umkhuhlane weCovid-19 elizweni emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisificamo nomunye 89 million asebehlolwe batholakala belegciwane leCovid-19 kwabhubha abafika phose izigidi ezimbili 1.9 million. Isibhedlela lesi sithi kwelemelika kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 22 million asebetholakale belomkhuhlane lo, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 373,000. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umnumzana Job Sikhala, umsekelo womgcini silalo webandla le-MTC Alliance obotshwe izolo, lokhu evalelwe enkambeni yamapolisa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekelo wesikhulumeli sebandlaleli, uthi uSikhala ubotshelwe ukuthi wethule umbiko okuthiwa ongamanga enkundleni zokuxhumana othi ipolisa labulala umntwana owayebelethwe ngunina. USikhala ubotshwe ephandle komthethondaba lapho abemele umnumzana Hopewell Chinono. Intelligence indaba ethiswa icala elifanayo. Ake sizwe uMava ekhuluma ngodaba lolu.
Job Sikhala bambophila izolo engulawyer emelu Hopewell Chinono.
Okwamanje ungapi uJob Sikhala?
Zamelela uthethoniswe kusasa. Bathi waqamba amanga ebhala izincwadi kuma internet esithi ipolisa lachaya umntwana lo nina umntwana wasesifa. Yikho bathi bababambela amanga. Kanti amacala anje alahlwa yi-High Court ngo-2014 kwathiwa abantu bavunyelwe ukukhuluma kuhle benganqatshelwa ngoba ngama-freedom of expression. Siyamangala isikhathi esiningi iHerald lama-ZBC abakhronikulu bahlala beqamba amanga kanti abazake babotshwe. Into le ibuhlungu uJob Sikhala bayamhlukuluza, bamhlukuluza ngoba umela urepresenta abantu e-court njalo ungu-vice chairman we-party yethu MDC Alliance. Baxotshana lo Sikhala nje ngenxa yokuthi bafuna ukwethusela abantu. Ungafika emzini ungatshaya ubaba, abantwana bonke baza kwesaba. Yikho into abayenzayo. Kodwa lokho akusoze kusinqabele ukukhula. Abantu abaningi sebezwisisile ukuthi ibandla lizonda izano i-MDC Alliance. Ngalokho ibandla lethu likhula nsuku zonke. Kungenani sizabe lokho esikhankasa silandela imicho efakwa i-constitution yeZimbabwe.
Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi ilizwe leMelika akumelanga ligilele amanye amazwe imikhuba ulandela ukuhlaselwa kwesakhiwo seCapitol Hill ngabalandeli bakamongameli Donald Trump abefuna ukuthi kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes ngamalunga edale leSenate lawe-House of Representatives ngolwesithathu ngeviki ephelileyo. Umoya wethule umbiko namhla oveza ukuba ilizwe leZimbabwe limangaliswa ngokwenzakale eMelika
okuthiwa yilo ilombuso obalulekileyo. Umoya uthi kulandela okwenziwe ngabasekeli bakaTrump kumele elemelika lihlolisise wonke likwenzayo emhlabeni wonke jikelele njalo lingethuleli amanye amazwe iziqondiso zokubusa. Elemelika labambisana labanye amazwe lafakela inkokheli yebandla lezanu-PF izijeziso zenotho lisithi bephula amalungelo kaZulu njalo kabaqhubi ukhetho ngemfanelo. Abalandeli bebandla lezanu-PF bakusekela okwethulwe ngumoyo besithi elemelika selingcoliswe ngokwenzakale eCapitol Hill. Umnumzana Malaki Nkomo ngomunye wabachothoza okwenzakale endaweni leyo.
Okwenzakala eAmerica kuyinto esingathi thina kwele Africa lo mhlaba wonke jikelele yinto enhle kakhulu esenza ukuthi abantu bananzele ukuthi iAmerica ekade izenza yona ukuthi ilombono ongcono ngokubungwe ngezombusazwe ilamanga. Singakhayela uDonald Trump udliwe namhlanje nguye osesima osetshotshozela ukuthi abantu bavukele uhulumende okhethwe ekusemthethweni. Ayisiyo nto eqondileyo. Singananzelela bakuzamile eZimbabwe ukuthi iZANU-PF ithe siwinile ukhetho kwathiwa abantu bangavumi ukuthi iZANU-PF iwinile. iZANU-PF yawina ngaleyo ndlela. Umuntu uma sethe wawina wathiwa usewinile kayekele abuswe lelo la ibandla eliyabe linqobile alekele libumbe uhulumende. Lokho kwenzakala iAmerika kwabase Africa thina siyakubongela kakhulu ngoba inkokheli zethu ezingade zichothozwa kakhulu uzokuthiwa zikwazi ukuqhuba ukhetho. Namhlanje kuyini uma uDonald Trump yena esesala ukuthi omunye owinileyo athathe ubukhosi? Konke okwenzakaleyo kudutshulwa abantu kubulawa amawindi konke endaweni enjalo ehlonipheka enjalo leyana kuba lusizi kakhulu kwabe America ade bezenza bona ayisingathi bazingqwele kwezombusazwe. Namhlanje sokukahle ukuthi bakwazi ukuthi ukubusa lokhu kufuna abantu balandele umthetho. iZimbabwe yalandela umthetho, iAfrika yalandela umthetho, singabotshelwa iAmerika okokwenza.
Umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwale Melika uthi uTrump usengcolise ilizwe leli.
Umthetho awungeke uze ukuvumele kona lokhu ukuthi azame ukutshaya ikhulu. Udliwe nge-election and udliwe fair and square and sibonile one of our states ade wakhontesta iGeorgia ubethembele ukuthi mhlawumbe i-runoff le izomvindicate ukuthi kuthiwe hhayi at least maybe kwaba lobuqilo obenzakalayo mhlaka November 30 election. Kodwa sibonile edliwa futhi njalo ama-Republicans by almost the same margin futhi ayadliwa ngayo uTrump. Sizwile futhi efonele emalangeni adlulileyo efonele u-Attorney General weGeorgia emtshela ukuthi eyindoda awundingela ama-votes lapha angafika nje 11,000 something ukuthi ngibhithe uBiden. Konke lokhu akukho emthethweni. UTrump umthetho wakho usephula imithetho eminingi kakhulu. At this point vele ngabe nje ngumuntu osekumele ukuthi afakwe ejele. Inkinga yona leyo ukuthi lokhu engu-president therefore ulokhu elama-powers. And yikho kwenza ukuthi bangakwazi ukuthatha i-action on him. I bet you mhlaka 2020 nje ma efika 2021 sizobona ama-lawsuits amaningi ukuthi Trump umele ayejele and mhlawumbe yikho azama ukuvikela kona lokho. Kodwa seku-too late, angiboni ukuthi uzokhona ngoba angiboni ukuthi uzostopa kanjani ukuthi uBiden abe ngu-president. And lapha nje usephomba ukungcolisa ilizwe le-America i-assault ku-democracy le esiyibona isenzakala la. Sisenze i-America ibe yinhlekisa umhlaba wonke jikelele.
Kulabantu abaningi abakulandelayo okwenzakala eMelika. Abanye basithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp.
Ya, into eyenziwe ngubaba uDonald Trump ikhipha iMelika isithunzi emhlabeni wonke jikelele. Ngoba iMelika ibisaziwa njengelizwe elihlonipha amalungelo abantu. iMelika isizikhuphe isithunzi lakuzana uPF njengobana usizwa khathesi umnankagwa esithi iMelika ayisilolizwe elamalungelo ukuthi lingapha elinye ilizwe ama-sanction ngoba lalo lilodlakela. So kusitsho ukuthi ubaba uTrump into ayenze eMelika, uTrump uyafanana labantu bezanu kahlukananga lama-Africans ahlukumeza uZulu because amaphathi wonke lawa owezwa usithi ahamba empini kuhlanganisela oZANU-PF labo lokhuzena weSouth Africa la ngamaphathi avele ehleze robhu khetho esonke isikhathi. So into enziwe ngubaba uTrump iyasihlukumeza njalo iyayangisa. So sicela ukuthi ubaba uTrump ehle sihlalweni ngoba wadliwa vele nguBiden futhi thina sakubona maqala kuyisiwa kukhetho ukuthi ubaba uTrump uzadliwa. Njengoba sasibonile ukuthi uMnangagwa uzadliwa nguChamisa lanxa uMnangagwa walela kodwa wadliwa nguChamisa. So uTrump kayehlala phansi ahlukane lelizwe leMelika. Mina ngingumaseko eGadadi intaba zinduna.
Hayi ngiyakuzwa umsakazi indaba yenziwa ngabalandeli bakaTrump leli. Hayi uTrump ngokwakho wrongo. Yabona ke lo muntu engamele uzangena mbona usazobafaka edale usazobabophisa. Ngoba kathesi phela sokulabantu abafileyo le mpahla yamoshakala lapha lalaphana so mbona athi kurongo khonokuya. Idemokhrasi kayikho kanjalo kumele admit avume ukuthi hayi ngcotshiwe. Hayi khona lokhu yena afuna ukukwenza. Lokho afuna ukwenza isikho ayisikho totally intshola kancane. Barunga abalandeli bakaTrump lawa. Ngoba soyumotha impahla, bemotha lo into eziningi ezijiyeneyo.
Ya, into le yenziwe ngabalandeli bakaTrump itshengisa sobala ukuthi lokho abawukhulumayo kakulabo ufakazi. Ikufuna nje ukuphambanisa ukhetho lwaqhutshwa kuhle ngoba ngade vele ubufakazi. Ngabathethe lelo thuba ukuletha lo ufakazi kulelo dala ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ukuqilwa kwabo kwabangani. Kodwa ke njobani benze udlakela ukuthi uvele kabala qiniso ngalokho abakhuluma ngawe bekusenziwa umhlazane ezahlala esihlalweni uBiden bavotshwe laba bantu bathonisiswe ngesenzo sabo leso.
Laba ngabanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp. Okwamanje ibandla lama-Democrats selizama ukususa uTrump esikhundleni ngokusebenzisa imithetho yeCongress ebizwa ngokuthi yi-impeachment. Kukhangelwe ukuthi ibandla leli lizaphanyeka udaba lolu kusasa edale le House of Representatives. Amalunga edale le Senate akukhefu okwamanje kuze kuyefika isikhathi kugcotshwa uMnumzana Joseph Biden ukuba ngumongameli. Ukhanya ngani idale leli kalisoze lihlafune udaba lolu loba nje kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele uTrump ajeziswe ngalokhu akwenzileyo. Kulamalunga edale le cabinet lawo ahlolisisa imizamo yokususa uTrump esikhundleni. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leGermany lithi selidinge abanye abezomvikela ukumele bagcine isakhiwo sedale lepalamende kulandela ukwenzakale kule Melika ukulabalandeli bakamongameli Donald Trump abangene ngenkani eCongress befuna ukuphazamisa ezokhetho. So kwisikhathi sezamasiko namhla sikhula ngale ke edaluka elubhane lapho sixoka khona lo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sakuleyo ndawo. Siyakwamukela kuhlelo baba, kunjani khona ngapha?
Siyaphila Mthembo omuhle, kunjani khona ngapha Melika? Hayi ngapha sisaqandiswa lezulu, sibonga izulu uNkulunkulu wasinika lona.
Ye, akusitheleke baba Ngwenya ukuthi kambe nxa sikhangele zamasiko khona ngapho singathi ke ukukhuliswa kwabantwana abangamajaha lokho kusayenziwa yini njengakudala?
Umbuzo wakho muhle, ngiyawuthanda Dube. Ukukhula kwamajaha akusafani lokwayizolo kumbe okwathina esiphakathi. Okathesi hayi akusafanani sibili ngiyala kungakufanani.
Awakathesi amajaha singathi akhuliswa njani ukwenzela ukuthi phela abone ukuthi impilo kumele bayenze njani ngokuya kwesikhathi?
Kakuhle sibili. Ekukhuleni kwamajaha kulezi nsuku ngikho ngitshile ukuthi kakusafanani. Okathesi hayi abantwana bayakhula kuphela ibefunde abaningi ngokuswelakala kwezandla le mini engalinganiyo. Kuvamile sibili ukuthi sibabone bethathwa ngabantu bekhula kwezindawo beselusa izinkomo. Kujwayeleke abanye befunde khona ukukutsheketsa, akuseyikho kwayizolo. Sebethatha amasiko athiyeneyo okungayisikho ukuthi bangamajaha ayeliwaziyo wona lana esindulo kumbe aphakata njengathi. Sokulo mehluko omkhulu kakhulu.
Kukhona yini abantu abakwenzayo khonapho njengezakhamizi ukuze bekhulise abantwana abangabafana kumbe sebezikhulela nje songumhlambi kazelo sikhe?
Njengezakhamuzi kakhulu ihlelo ezikhona eziqondana la khona kusiyafisa ukuthi ngabe ziyatholakala. Zingatholakala yebo asali 0221 amajaha amancinyane kodwa kulezo mbuthano enjalo kabahambi. Abajaha khona so singeke sitho ukuthi kule hlelo ezinjengazo nezo eziqonda amajaha sizakamuzi kakula.
Hayi ke kangwenya valelisa uZulu.
Ngiyalithanda lonke hlobo zami, ngiyabonga ukuba khona ehlelweni ngomnyaka omutsha. Kini lonke ngilithanda, ngiyangiyekeli kukhumbula izihlobo zami emalaba khona ngalombaziwa kakhulu ogqohole ongwenya khonapho edaluke ngikhona, idaluka yonke nje kuqela labo babosa iRichi othuma bakhona laphana abathanda umsakazo. Ngiyalibonga bakithi umnyaka omutsha, liphephe kulolu bhubhane lukhona lu-COVID-19 bakithi. Lihlale lifake amamaski, lingesabi, lingahambihambi, lihlale emakhaya. Siyabonga, inkosi ligcine, lilime, liphephe nanti izulu lingozi, liyana lile sivunguvungu bakithi, livikele labantwana bengadlaleli emanzini. Ngiyabonga.
Namhla besilo mnumzana Qhelisa Ngwenya ohlala khona ngale daluka esabelweni seMatabeleland North. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Usiphatheleni namhla uNtukameli Gomo wezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtukameli Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kuzintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyibingelelani ngezihlobo ezithandekileyo. Ekuqaliseni komnyaka ka-2021 sungene sithwele okuningi, kanti besilenkangelelo eziningi ezijiyeneyo. Kodwa oseqinisweni ukuthi abaningi bethu singene sisindwa ukade kusisinda oka-2020. Ngakho-ke imweyo iyadinga ukuvuselelwa ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili sithole ithemba entweni zonke esizifisayo lesizenzayo lesilazo. Sizabala-ke namhlanje encwadini kaJakobe isahluko sesine indima ka-18 sisiya kuma-17, James chapter 4 verses 13-17. Sithola kule sihlokwana esithi umuntu akakwazi ukuzambelela ngomso. Verse 13. Minani nina enithi namhla noma ngomso siyakuya kulona noma kulo ayamuzi siqede khona umnyaka sithengiselane sizuze. Anikwazi okwangomso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibi sinyamalala. Nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokho nalokho. Kepha manje niyazibonga ukuzigabisa kwenu konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Verse 17. Ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngithilobana umnyaka uyaqalisa, yiloo nalowo ufisa ukubana athuthuke ekuphileni kwakhe. Yomntwana ube ugrade 1 inyaka enye, kulo nyaka ukhanta ugrade 2, ugrade 6 uya ugrade 7, form 2 uya kuform 3, form 3 uya kuform 4. Ngobana impilo ikhangelelwe ukuthi ithuthuke kanjalo isiya phambili. Lapha-ke uyatsho uJakobe engabona wayebakhangela abantu ngaleso sikhathi, wakwazi ukuthi nxa umnyaka uqalisa lo lalowo ule zinqumo azenzayo umnyaka ngomnyaka. Lapho ufananisa labantu abathi kusasa sizakwenza lokhu, sizakuyakulela idolobho siqala khona ibhizinesi. Ngobana sesizwile ubana uleyandawo ibhizinesi liyahamba. Uthi nxa ule bhizinesi ube usuthola okuqalela ibhizinesi okuyikuthi uthole inzuzo. Kodwa umbuzo ubusisithi kambe khona engathi kwakusasa kusayo ngawukwazi ukuthi kulani. Ngatsho ukuthi abantu bangaze benza izinqumo ngesikhathi esizayo. Uyakhumbuza nje abantu ukuthi yebo lingazenza izinqumo zenu. Zenzenini kazizimbi lezo eziletha ubuhle. Kodwa-ke kade engathi lingakhuluma into yomnyaka eyakusasa lingayazi. Njengoba nje impilo yenu ifanana lenkungu eba khona okwesikhatshana inyamalale. Uthi uJakobe ngabe lithi liceba konke lokwelikwenzayo lithi lina uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu nathi gama elikhulu uthi aluba abantu bayahlala phansi bathi besenza konke lokhu abakwenzayo bafake igama likaNkulunkulu phakathi xa ungafakanga igama likaNkulunkulu konke okucebayo kungaba yize neze njengoba nje uyabe uzenza lo wena wedwa azathi athi ukuzigqaja kwenu lokuziqhenya kwenu lokhu kuyakuba yize neze njalo kubi basikhulekene baba thixo ingcwele sicela ukubana sifake wena empilweni zethu umnyaka uqalisa kwenzela ukubana lezi nqomo zethu ziphumelele amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Lingale tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMichael Hobe namhla kuhlelo silo Webster Muchena wenkampani ethumeza abethumeza bona bayingxenye yalabo abalemvumo yokusebenza phansi kohlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown bangama essential workers Webster ngiyakwamukela kuhlelo enengi labantu livalelwe ezindlini kodwa nina abenkampani yethu beza lilokhe lisebenza kungani livunyelwe ukusebenza phansi kwalolu hlelo
Ngiyabonga ngombuzo lo elimbuze wona engingatshela khona ukuthi uhulumende nguye owahlala phansi munye owazikhethelayo ukuthi under level 4 lockdown kukhona amabhizimusi azabe isebenza kukhona amabhizimusi azabe ivaliwe uhulumende wathi yena ilogistics is an essential service iqakathekile njalo thina abethumeza that is our area of specialty yikho vele esikwenzayo thina njengabasha sizimisele ukuthi sisebenze sincede izihlobo zethu esendlini ezingenelisi ukuthi zingene edolobheni zenze njani zithenge ama groceries bayasithinta ecingweni thina senze njani sibaphathele lokho kudla abakufunayo bayasitshela nje abakufunayo sebathengile sibaphathele ezindlini bona sebe sibhadala imali ye delivery kuphela kodwa thina silawethu ama grocery hampers it includes i delivery ukuthi besithinte nje thina sesinjani sesihamba lapha bekhona ezindlini zabo sesibaqhubela ama groceries wabo silama groceries silama veggies lento eziningi le meat siya deliver konke
njengoba enengi labantu sebevalelwe ezindlini lokhu kuyalisiza nanxa sisikhangela indlela elidinga ngayo ama clients amasha
yeye lokhu kuyasisiza sibili ukuthi sithole ama customer lama client amasha ngoba abantu nqa bevalelwe ezindlini abavunyelwa ukuya emadolobheni lasezitolo ukuyathenga ukudla ababekufuna lokhu kwenza abantu becine bebuzisisa ngokuthi benze njani so ulwazi lonalo babengilalo lokuthi kule thumeza kukhona omunye mhlawumbi esiyake sike sasebenza laye uzathi yena hayi akuhluphi lokhu wena okufunayo sinta abithumeza bayakwenza labayana bayangena edolobheni bekuthengele into yabo zifuna bedeliver endlini yakho
mhm hayi Webster siyabonga isikhathi yiswe sesidliwe ngumangoyi qiba ingxoxo yethu
abayafuna ukuthi bebe lolwazi ngathi bengasithinta ku Facebook ku WhatsApp ku Instagram ku Twitter sikhona lati sibili inamba yengu 0773265854 ngiyabonga bakithi ngokungipha leli thuba social media pages wethu u Facebook laphana njengethumeza ku Twitter njengethumeza Instagram njengethumeza ngibonge kakhulu
hayi zulukandaba lisanda ukuzwa u Webster Muchena owenkampani yethumeza Lawe mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho nga ungumuntu ongisakhulayo ngiyakunxusa kuhlelo. Awusitshela ukuthi liphila njani phansi kwalolu hlelo, uhlelo lwe COVID-19 lockdown level 4. Thumeza i voice note ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Liphila njani phansi kohlelo lwe COVID-19 lockdown level 4. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili. Olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Ove. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Ove. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele besilazo. Bayakhala abantu ngokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje. Olivalisayo ngokuthi kuthule.